Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle kumagumbi yamane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngezijeziso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nxa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo.
La mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi atshengisa ukuthi awusiwonke umuntu wohulumende ozimiseleyo, iningi labali izimiselanga ukuthi ukhetho lwenziwe ngendlela enhle.
Intsha yebandla le-MDCT ithi izakuma ngesinqumo sikamongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai sokuthi kube lo manyano we-MDC Alliance.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo, kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemcwayisile ukuthi kayenze kanje ukuze ukuthi ephumele sithunzi ehloniphekile.
Ibandla le-ANC elakwele South Africa lithi umongameli Zuma kasuke esihlalweni, kodwa yena uZuma uthi ngitsho vele kasuki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Elemelika lithi kuhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo kaZulu njalo eqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso ezethulelwa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zesulwe. Iziphathamandla zeMelika zithi izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona elemelika lize lisuthiseke ukuthi mpela asehlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe, kanti njalo lo hulumende usewuhlonipha umbuso kaZulu. Elemelika lithi njalo ingamanga impiko ethi lizakwethesa iziphathamandla zeZimbabwe izijeziso zenotho ezintsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Bathe bona hayi thina soze sidalele okutshiwo labo abasemandleni abaphethe uhulumende eZimbabwe, sizakhangela izenzo zabo. Engikubona kuyindlela enhle yokutshengisa ukuthi umuntu engabe esephintshile uma ngabe sisenza izinto ngendlela etshiyeneyo, njalo nxa sikhangela ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho khatshana luseduze, kutshengisa ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa ezimisele ekusebenzeni elungisa umkhonomo weZimbabwe uzakwenza ukuthi lo khetho lolu njengoba lusenziwe ezinyangeni ezilutshwane ezilandelayo lwenziwe ngendlela efanele ezenza ukuthi amazwe wonke emhlabeni adinge ukudlisana lelizwe leZimbabwe.
Kuyini kahle kahle uhulumende weZimbabwe kamele akwenze akuqakathekise ukuze zesule lezi zitsheziso?
Uhulumende weZimbabwe kumele alungise imithetho elandelana lezokhetho, alungise imithetho efana lokuthi intatheli zindaba zisebenza ngendlela enjani, lo mthetho esetshenziswa ngamapholisa ekubopheni abantu lekuvunyelwa imihlangano yabantu elingane lezombuso welizwe, njalo leyokutshengise ukuthi uhulumende akakhanye esebenzisa amandla amakhulu kakhulu ngaleyo ndlela. Ngibone ngani ikhokatheke kakhulu nxa siyekhethweni ukuthi kulungiswe njalo umthetho oncedisa ezokhetho esingawuthi electoral reform.
Yena uhulumende uhlezi ethembisa ukubana ukhetho luza kuba ngolubalulekileyo njalo akusoze kube lodlakela. Ubona feza yini isithembiso lesi?
Hayi, le ivele yinhlalatsho leyo bahlala bejile lo president Mugabe behlale ngotsho njalo nxa ukhetho lusesekude, kodwa nxa ukhetho soluseduze mhlawumbe sokusegcekeni ukuthi angadliwa besisuka sibone udlakela lubuya luphume. Phela vele la mazwi asuka kuziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ngalesi sikhathi atshengisa ukuthi awusiwonke umuntu ohulumende ozimiseleyo, iningi laba lizimiselanga ukuthi ukhetho lwenziwe ngendlela enhle. Sesibona abantu abalutshwana abafana layo uPresident Mnangagwa sithi ephandle ebantwini njengokwenza kwawusenza uPresident Mugabe ukhetho oluzenziwa ngendlela enhle. Kodwa sibuye sibone ukhomisar weZANU-PF lazinye iziphathamandla zeZANU-PF zisithi zona ukhetho oluzenziwa ngendlela eyabe imenywe ngamasosha.
Leyo ke ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane. Intsha yebandla le-MDCT e-Youth Council Assembly ibilomhlangano wesiphangiphangi wokuhlaziya ukuxokozela osekusenzakala ebandleni kulandela ukudonselana amandla phakathi kwabasekeli bakamongameli uMorgan Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri, isithi iqiniso elokuthi uhlangothi lolu luzokuma ngezinqumo zikamongameli Tsvangirai ezokumanyana lamanye amabandla aphikisayo phansi komanyano we-MDC Alliance. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba baxwayisa njalo amalunga asezikhundleni zokukhokhela kwezinye inhlangothi ukuba zehlukane lokubangela ukuxokozela ebandleni zisethula imbiko ephambana lokuchiwo libandla. Umhlangano lo owenzelwe emahofisini alelibandla le-MDC eHarvest House ukhuthazwe ngokwenzakala kulelibandla osekuchiye abasekeli bedanile. Umkhokheli walolu hlangothi lwabasakhulayo umnumzana Hepmo Chidziva uthi bakubone kufanele ukutsho umbono wabo njengabontanga. Umsekeli kasomlomo kuhlangothi lolu umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokubafuqileyo ukungena lomhlangano njengabasakhulayo.
Lapho se it was an extraordinary meeting lapho kade sikhangela khona nje indlela ukuxokozela ukukhona ebandleni langendlela esifisa ukuthi siye khona.
Umoya uthi abasakhulayo laba bavumelene njalo ukuba kumele kuphele wonke ukuxokozela osekubangelwa ngenye inkokheli ebandleni.
Ukhumbula ukuthi National Council yiyo ehlalayo phakathi kwama-congresses. Lo mhlangano yisho iyo-ke olamandla okuthi-ke ujezise ubani lobani ongabe esephambuka kuhlelo lomhlangano. Sile themba elikhulu ukuthi woza ngolwesine siyabe sesiphuma singabantu esiyabe sesiqondisene lalapho lokho esiphambanisa khona obala kuwo wonke ukuthi okwenzakalayo akusincedisi kakhulu njengabantu abaphikisayo. Besilombiko ukuthi hayi ugudu la enxa engumuntu omdala azinuka amakhwapha ngoba sokukaningi lokho esimkhangele. So ngolwesine konke lokuthi ngubani ozabe bambeleke udokotela Richard Morgan Tsvangirai ngesikhathi engezwa kuhle konke lokhu siza kucela sokuvuthiwe ke ngolwesine.
Abasakhulayo laba bathi bafuna ukuba idale elimqoka ele-National Council lithathe izinqumo ezizokubeka sobala ukuba ngubani ozobamba isikhundla somkhokeli webandla njengoba umnumzana Tsvangirai engezwa kuhle kuphele ukudonselana osekukhona ebandleni leli phakathi kukaChamisa loMdzuri. Bathi bakhathazekile ngendlela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usubusa ngayo njalo besithi sebekhankasela ukusuka kwawo esikhundleni. Banqume njalo ukuba bafuna zilungisiswe izikhalazo zamabandla aphikisayo kwezokuba kuqhutshwe ukhetho olwamukelwa ngumuntu wonke kungelampumela ephikiswayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Dale elimqoka lebandla elibusayo kwele South Africa i-National Executive Committee ye-African National Congress isitshele umongameli Jacob Zuma ukuthi ehle esihlalweni ngoba engehluleka ukwenza njalo uzabanjwa ngamandla. Kodwa ke uBenedict Nhlapo eseJohannesburg ubika ukuthi uZuma uthi akayindawo.
Ngemva komhlangano othetha amahola alitshumi lantathu kusukela izolo kwaze kwaba namhlanje ekuseni, iNational Executive Committee NEC iphumele isinqumo sokuthi uZuma ehliswe esihlalweni sokuba ngumongameli. Lokhu kulandela imihlangano eminingi eqhutshwe phambilini kodwa uZuma esala kubeka phansi intambo. Langemva kwalesi sinqumo sakhathesi, uZuma uthe akayindawo wacela ukuthi ibandla lakhe limuphi inyanga ezisithupha aqedelele ezinye inhlelo abelazo. Unobala jikelele webandla le-NC umnumzana Ace Mahashule utshela bezindaba lamhlanje eJohannesburg ukuthi i-NC ikubike kwacaca kumongameli Zuma ukuthi kufuze abeke phansi intambo manje hhajhi ngemva kwezinyanga.
As to whether is going to resign or not, I think we are saying we really need to take a decision.
Loba uzavuma ukuthiya isikhundla loba hhajhi. Esikuchoyo ukuthi sesithethe isinqumo nxa sisithi ilunga lethu kalehle esihlalweni. Sikhangelele ukuthi lenze khona lokho kanye okufunwa libandla.
Ukwethulwa kwamongameli Zuma esikhundleni sakhe obekufuze ehlekiso ngomnyako ozayo sekwemukelwe ngendlela etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abanye bathi kusobala ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika ukubusa zikuthanda okwedlulise amalawulo. Abanye njalo bathi bayamangala ukuthi uZuma yini engafundanga isifundo kulokhu okwenzakala umnumzana Robert Mugabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sekusobala okufuze akwenze umnumzana Zuma ngoba nxa ibandla lakhe lingasamfuni uzowelwa yilokhu okwawela umnumzana Robert Mugabe.
Mina nginguJacob Zuma sengqizayo. Kwamele ukuthi uJacob Zuma akulalele lokho. Lokho ukuthi eyalele esikhundleni bona bemcwayisile ukuthi kayenze kanje ukwenza ukuthi ephumile isithunzi ehloniphekile.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Ngomosa uthi lobanje uZuma esekhitshiwe balethemba lokuthi linguquko ayizukwenza impilo yabeZimbabwe ibe nzima kwele South Africa.
I don't think kuzoba nomunye umthelela. I-ANC yadongisa lo Ramaphosa. Ramaphosa is a veteran ANC of which he knows exactly what happened during the time besadinga inkululeko yabo. They will try to honor that.
I-ANC ithi khangelele ukuthi umongameli Zuma aphendule kusasa ukuthi uzakwehla esihlalweni kumbe hatshi. Xa umongameli Zuma engala kuzafuze kuqhubeke uhlelo lokumkhipha ngevoti ePhalamende. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Umthethwandaba we-High Court lamhlanje uhluze udaba olukhwezwe ngabazali abaphikisa isinqumo sogatsha lwezemfundo esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso wephepha lesingisi elesigaba se-O-Level Paper 2 kumele balobe kakutsha ngolwesihlanu kuleviki. Umphathintambo wezemfundo uthi bathethe leli nyathelo ngoba kube lokuqilibezela kwabafundi ekulobeni lomhloliso nyakenye. Lokhu kusolwa kakhulu nguZulu kanye labazali abasuke baya emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi. Amagqwetha amela abazali laba aweZimbabwe Lawyers for Human Rights atshele idale lamhlanje ukuthi akukho emthethweni kubamba wonke umntwana ukuthi abhale kutsha ngitsho labangazange baqilibezele. Afuna njalo amagqwetha la umhloliso wangolwesihlanu umiswe. Umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo kusasa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Mpofu yena othi akulunganga ukuthi ugatsha lwezemfundo lujezise wonke umntwana ngoba abaphambanisayo ngokukhipha umhloliso lo ngudlu ungakalotshwa ngabeZimsec njalo bayazakala.
Into yenziwa nguhulumende kanye loZimsec ngumbhedo. I-cancer imvukuzane isehofisini yabo yeVic ngoba nxa iphepha lalikha lalikhiswa ngabantu abaseVic. Kakudile labantu abaseVic abantwabethu bachiwe into eyenzakalayo lapha ibuhlungu njalo itshengisela ukuthi iveki yona ngokwayo kumbe ngingathi abakwananga emakhanda yikho engingakutsho ngumbhedo lowo.
Umphathi Ntambo wezemfundo uthi balukhangelile lolu daba ngelihlo elibukhali bakunanzelela ukuthi bakhona abafundi impela abazakhalakhala kodwa akulalutho abangalwenza ngaphandle kokuthi bathi liloje kakutsha leli phepha. Ungathini ngalokho?
Akula lihle libanzi abalikhangele ngakho. Amehlo abo asiphele ngoba kanti abantu abayibo abalithisa iphepha yingcosana nje. Wonke umntwana ikakhulu nxa ngikhangelele ngapha emathebeleleni ambona ukuthi iphepha lafika ngapha abantwana balibona. Okutsho ukuthi abantwa bethu ngapha emhlubuleni emathebeleleni sebenza gadalala bajeziselwe into abangayaziyo. Lokho akunalihle libanzi ngamehlo asipheleyo sibili. Uminista lowo hayi mina ngibona ukuthi sibili shuwa uhulumende wethu eZimbabwe uhulumende wamatopi ngenxa yalokho okwenzakale khathesi entweni sezimsekileyo.
Kuyini okungenziwa mhlawumbe yizimseki mampofu ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esenzakalayo esesibangela ukuthi abantwana balotshiswe kakutsha?
Mina ngakutsho ukuthi izimseki yonke kayidizolve. Kayidizolve ngoba lokho yaqala ukuba khona ngo-1998. Akula lutho oluhamba kuhle.
Alo ke ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo oluntu. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela isinqomo sikahulumende esokuthi bonke abafundi abalobe umhloliso we-O-Level English Paper 2 nyakenye kumele bebhale kakutsha ngolwesihlanu kuliviki ngemva kokuba kutholakale ukuthi bakhona abafundi abaqilibezelayo. Sikhuluma nje udaba lolu lusemthethwandaba. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe athi wabhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umnangagwa ubekhuluma la mazwi lamhla ekuseni kumhlangano wabosomabhizimusi beZimbabwe kanye labeBotswana obanjwe edolobheni leGaborone. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya ungene kulomhlangano wasethulela udaba olulandelayo.
Umongameli Mnangagwa ucele njalo osomabhizimusi beBotswana ukuthi bavule amankampani eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni wamabhizimusi beZimbabwe leBotswana oyiBotswana Zimbabwe Business Forum eHabron lamuhla, Mnangagwa uthi ziningi inhlangothi zomnotho abeBotswana abangena kizo eZimbabwe.
Silezigaba eziningi lapho elingangena khona ukugoqela ukwembiwa uhlangothi lokwenza impahla etshiyeneyo kanye lokwakha.
Umnangagwa uthi ngenxa yesikhathi eside esesidlule umumo womnotho weZimbabwe ungamanga kahle, kuningi osokwanakalayo egcone izijeziso ezafakwa ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilithani kanye lomanyano we-European Union.
Salinyazwa kakhulu izijeziso ngakho umnotho wayehla kakhulu. Inhlangothi eziningi zomkhonomi zabuyela emuva, okusho ukuba kulezigaba zomnotho eziningi ezidinga ukuvuselelwa.
Abamabhizimusi avela phandle kwelizwe kade bekhala ngokuthi eleZimbabwe lemthetho elukhuni umkhathi wokwenza ibhizimusi eZimbabwe ungakhanyi abange bengifisa ukuvula amabhizimusi. Kodwa Mnangagwa wathatha isikhundla ngolwezinyakenye uthi konke lokhu kuzantshintsha sokuleZimbabwe entsha eyamukela abafuna ukuvula amabhizimusi.
Siyakwazi ukuqakatheka kokukhanga amabhizimisi avela phandle ukuze sithuthukise umnotho wethu. sikhipha imigoqo yonke evimbela ukwenza ibhizimusi eZimbabwe.
Umphathintambo weBotswana obona ezokuthenga lokuthengiselana umnumzana Vincent Sereze uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende bobabili bakhiphe imigoqo evimba ukuthenga lokuthengiselana phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana.
Ngikhuthaza amazwe omabili ukuthi akhulumisane ngezamabhizinisi ukuze sikhulise ukuthenga nokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili.
Inhlanganiso ezibona ngezebhizimusi emazweni omabili iBotswana Investment and Trade Center kanye lezimtrade zilobelane isivumelwano sokuthenga lokuthengiselana esikhangelelwe ukuthuthukisa ezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Esuka kulumhlangano wamabhizimusi, umnangagwa wethekelele inkampani yeDiamond Trading Company esiyafunda ukuthi leBotswana lenza njani kubhizimusi lokwemba kanye lokulolonga amadayimane. Umnangagwa lequla lakhe elibalisa abaphathi intamba bakahulumende labosomabhizimusi baphindele eZimbabwe lamhla ngemva kwamalanga amabili okwethekelela kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Kunjalo-ke izakhamizi zakoBulawayo seziphe imbono ehlukeneyo mayelana lohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa, abanye besithi uhambo lolu ngolunye nje olucitha imali kaZulu, kuthi abanye ngabathi balethemba lokuthi uhambo lolu luza kuba lempumela enhle luphathise umnotho welizwe. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu osekela umanyano we-People's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu, kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetheya.
Kubesifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala abekwazi ukuthi abantu bezimbabwe bafunani, ba-expect time from yena njengo-president. Kuningi osikufisayo ukuthi ngabe uyakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe uyakhitshwa abantu bebelelungile lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ukuthi ngabe uyazi-addressa, kufanana lengamanje izulu alikho, besifuna kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangapha emathekelelendi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle. Sikwamukela lokho, sikuthokozela, kodwa-ke sithe kuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelelane lokhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yikuthi lezi inhambo kazingabi zinhambo zokumenda ama-relations kuphela in favor of SANU-PF.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseleni inkampani kaloliwe njengoba uke wenza amalanga la edlileyo ambalwa, ngathi inyanga iBotswana sokuthiwa isiqalisile sisungule isitimela sokuthi sizechapha ibhoda siya ngapha eZimbabwe, nokuthi ngokunye kwangikhona ukuzaqinisa amabudlelwano amazwe amabili njalo futhi maybe lokugebhena ogebhena ngithi benziwa kwamadayimani engxenye kungancedisa ibusana umnotho. Sinakalele ukuthi asomanga phela nto yazi abantu laba bajayele ukutshela uzulu amanga ukuthi kule nto vele zenzakalayo okukhulunywayo kakusomanga nje.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho, ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lotshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lotshintsho.
Khathesi imali iphumile ngephapa siyakhonale, kodwa ngapha kula ntshintsho lesikubonayo imigwaqo lokhu ifanana. I-100 days yakhe seze siyaphela singaboni intshintsho olukhona. Esikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu zisanda, asiboni vele ukuthi kuzaba lenguquko ebakhona ngalokho yena akulandile.
Lokhu eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017 uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqula elikhokhelwa libhanga elikhulu elizweni eleReserve Bank liphakathi kokuhlolisisa imbangela yokuvalwa kanye lokungathuthuki kwamafekithali akobulawayo ngendlela yokuwavuselela. Kodwa umeli webulawayo East edale lephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi unuka Santungwana.
Mina njengomntaka Khumalo uMamtunga ngidinga ukuthi imihlolo yamantunga le namhlanje iZANU-PF ngikhona le-RBZ ngikhona bekwazi ukuthi amankampani kobulawayo avalwa bafuna ukuzoncedisa ngokuthi sesiya kukhetho sebezama ukuthi bakhombise abantu bakobulawayo ngokuthi bazabavulela imisebenzi bezethu babavotele beqeda ukubavotela sebebaleka. IZANU ivele ikwazi ukusukela ngo-2000 iZimbabwe Congress of Trade Unions ikhala ngokuthi imisebenzi yaphela kobulawayo. Amakhampani ayedlula more than 1,000 avalwayo kobulawayo. Abantu bawuhlaba umkhosi baze badinga iZANU ingalalelanga. So akula nto abazeyidinga ngokuthi bazoncedisa bencedisani bona beyibo abenze ukuthi amakampani lawo avalwe. Amaningi zatshelwa ukuthi kumele asuke kobulawayo abuye azevula eHarare. Nanamhlanje asuke abuye azovula eHarare. Bazama ukuthi bathenge uZulu wakobulawayo ukuthi anelise ukuvotela iZANU ngokuthi ibuye abavulele imisebenzi.
Umeli wephelandaba Mpophoma edale lephalamende umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uncoma uhulumende njalo uthi kufanele idolobho lakobulawayo libizwe njengelayizolo elokuthi kontuthu ziyathunqa.
Ungakukhangelisisa amafektari ebesephendulaba abangamathethi pho nxa erabizeni sikubona sokufanele sibuya kubane kulungise lokho siyakuthakazelela kakhulu khonokho. Laba abacabanga ukuthi mhlawumbe yinto yepolitiki ngibona abantu abasalele emuva kakhulu ngoba mina njengommeli wephalamende kobulawayo sengikhona ngalo iviki ephelileyo ngibona izinto zisenzakala. Ngibonile abantu sebeqasha ukuqhatshwa enarazenti sebeqhatsha omelini bayaqhatsha o-acha closing bayaqhatsha indawo eziningi kuyaqhatshwa ngitsho la ku-C S C ngane sebelungiselela ukuthi baqhatshwe ngoba i-C S C sibambane le NASA ukubana bavuselele i-C S C yethu khona ngalo. So lokho akusonto yokuthi ubetha kubanjwa amehlo kumbe kuyapolitikwa, yinto ehambelana nohulumende omutsha ongeneleyo ozike i-100 days izobana kumele kube sokule nguquko ezithize itshengisela ubana ha-a sokutshintshile inyathelo sokuhanjwa ngolunye inyawo lapha sokuvulwa ama-industry okwempelampela hhayi khona okwepolitiki.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Ngibona njengani linyathelo elihle sibili ngoba kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali. Kodwa kumele i-RBZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kuma-factory lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Asifuni ukuthi benze i-research yabo bethule. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi umfunakala imali engakanani ukuthi amafektari lawo avuseleke.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ unkosikazi Khuphukile Mlambo ugcizelele kumsakazo we-ZBC ukuthi ibhanga leli lifuna ukubuyisela idolobho lakobulawayo kusimo elalikuso kudala. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Namilo kesigcibe ke uhlelo lothula lamhlanje sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende welemelika uthi uzaqhubeka ngezitheso zenotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe nxa inkokheli ingatshengiselanga isifiso sombuso okhululekileyo. intsha yebandla leMDCT ithi imangesinqumo sikamongameli webandla esomanyano wamabandla weMDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.